Usuku luqhatheke kakhulu. Luqhatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthi iZimbabwe inye. iZimbabwe ayilamshona, ayilamndebele, ayilamvenda, ayilamkhalazi. iZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela lona esitshonini ngathi babembiza bemuthi nguChibo Chipeta kwese kwese utshengisele ngumuntu obe ekhona indawo yonke wenza kusemashoneni usube emandebeleni kungaphi esikhalangeni wayekhona ehlonishwa njalo umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikusho ngoba khangela izini sikhangela ngesikhathi segugawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni. Wagcine yena ezehlisa wavuma ukuthi hhayi ingetani mina ngokuthula ngizehlisa kubambane labantu laba abasebesiqeda laba. Yikho kwafanya bona into akhona mhlakathi 2 December 1987 ekwenza ukuthi bona singabhidlili singapheli ngapha kwelamandebele kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubekele siya phambili. So yinkokheli engeke yafa yakhohlwa nxa sikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe usuku lolu, kwenziwa kwini khonokho?
Yimbono emfitshane yabanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhla nje bengikhuluma bengilomntwana okababa uMsika wangitshela into ebuhlungu ukuthi khangela ubabami akula ngitsho nje isitrada ngitsho one eZimbabwe esibizwa ngelizwe lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezu kwemisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.